kulezigaba ezithiyeneyo ezenzakalayo xa kule ngxabano. Kule ngxabano eyenzakalayo ngaphansi engakhanyiyo ethiwa ngesikhiwa yi-latent. Kule sikhathi ingxabano lapho iyabe isikhwezelwa khona, kungani sikhwezela umlilo, i-escalation. So kubuya ingxabano isiphezu kakhulu kuyabe sekuthiwa khona sekule ngxabano isikhanya labantu belimazana sokulempi sekulo mdlangudlangu ukubulalana okunjengakadesi.
Sengathi-ke kulungiswa njani umfundisi kolokho?
Kulabanye abantu ama-Arabs abakhulumeka ngabo, labanye abasekela amaJuda abaphakathi kwalokho okwenzakalayo. Ngibona ngani kungaba kuhle ukuthi abantu bakhulume labo ukuthi kukhulunyiswane, even though i-Israel lokho ifuna ukubulala abantu, kodwa kumele kube lesinye isigaba kumbe singathi uhlelo olungayenza ukuthi abantu bakhulumisane ukuthi laba bantu bakhululwe. Ngoba nxa kungela ukukhulumisana, akula enye indlela engayenza ukuthi laba bantu bakhululeke. Ukukhulumisana ngiyo yodwa indlela engasiza. So kulesigaba ezimbili. Number one, ngithe mina kumele kube labalamuli abangenelayo, into yokuqala. Okwesibili, nxa kulabantu abakhwanisa ukukhuluma lo Netanyahu eceleni ukuthi kudingwe indlela eyabantu abahlonitshwayo abaphakathi kwePalestine labaphakathi kwe-Israel abasekela uNetanyahu labasekela uHamas, kodwa ngabantu abafuna ukuthi kukhulunywe laba bantu bakhululwe. Ngibona ngani kuza kukhulumeka ukuthi laba bantu bakhululwe, ngoba singaba lokho sisebenzisa imbobo, singabe lokho sisebenzisa isihluku, akula mphumela enhle